abantu badanile bazondile ngalokho okwenzakale eKhwekhwe lapho ababulale khona umfokancube laye esithi wenza okuthandayo olandela umuntu omthandayo njengoba amaNdebele bathi khetha omthandayo izanu sisenza khonokhana eyakwenza ngezikhathi zikama-1980 iqeda abantu ngegukhura hundi igenocide umqedazwe singathi igenocide key babamba abantu kabi baqeda abantu ebhalakwe emzola emidlands egwanda khathesi umnangaba yikho ke sizama ukuthi sitshele isizwe sikamphakazi lomambo ukuthi okwakhathesi ibandlaleni ele-triple C alibuyele emuva siyazi asithwalanga zikhathi asilazikhali asilani okwethu yi-ballot box i-ballot paper lapho esizafaka khona ucawu yikho ke abantu bezimbabwe siyabaxwayisa njalo sibapha umfutho lomhlahlandlela ukuthi akusabuyelwe emuva ngoba esivela khona kukhatshana bangazama wonke amaqinga benzeni.